soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulekula le Southern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Bavikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulekula le Southern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kalukhutshwanga ngemfanelo yokhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba Chabalala edale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Isadake isekhereti babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship yeSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu awe-SADC lawa ukubana omongameli kwamazwe lawa bantshintshana ukuba ngomgcinisihlalo welozelo we-SADC le. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC namanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe le.
Kodwa phela golide abantu bakhala lapha bayakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi bathi iSADC ibalekela iqiniso la loko sibumgcina sicinihlalo lokhu akula msebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kulokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungele lethu sonke even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya ne-alternative ubana bethi right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela yiwo umsebenzi wabo hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Kona iproblem ukuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobeleyo kuphela okungayisiko kona nxa usiya ekhethweni kule mpumela ezimbili isenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Taba usuphuma ekuthabeni uqase ukulungisa izwi. Na unqotiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahli imbeleko ubuye silungise izwi esindawonye. Yikho kumele kwenzakale khonoko.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe. Yobana lembuzi ekhale ilandwa makhanka ngoba kula umuntu oza kulalela. Kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yokuthi bona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni uthi hayi lokhu kuba njekube ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba ne-opposition it's a government in waiting it's like i-shadow government okusho ukuthi bona kumele ngabe bathi kona bona hayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amasho abo ayasebenza for sure yikho ukuthi ngisho hayi for sure abantu laba bathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkanjo engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswela kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Tshabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelele indaba yona leyo abantu basibukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba abaye besilekile ukupasa ke sengathi imithetho eyayifakwe yisadaki. Enjengama-subject guidelines ngifike elections ngaba yi-economy ngaba yindaba zama-human rights nxa isadaki ethe iZimbabwe ayipasanga njengokwenzakalayo ukuthi isadaki ithi yona eZimbabwe yehluleka ukhetho ukugcwalisisa nje imithetho yesadaki kusho ukuthi isadaki bekungamelanga ukuthi ifake umnankabhuta che ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho yesadaki isadaki lamazinyo iyaluma lapho kuphanjaniswe khona.
Kodwa ke ikhanyazana bakubandla leZANU PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sokwazela duma ledlula njalo kuthi ukuthi umnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo ezokhetho lezi hayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho
daba yokungena kukamnaka kwayelane lo dispute ekhona ekhethweni is just a rotational bekuvele kumele kungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uchamisa ukhona bekuzavela ukuthi kubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho yesadeke ama-elections isadeke ibingahambisanelanga njalo ayifanelanga njalo sizalo sokuthi sikhankasa sibhalele isadeke sibatshela umelanga lifake umnankagwa ngoba kunendaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman ophuma ekutheleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela lebandleleni limaninginiki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhetho akusazwakali kunalithini ngakhonokho.
Akulanto emaninginiki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana omnankagwa lomnumzana uChamisa xa lunokuphindwa iwama-presidential candidates abamela bhuqale ekhethweni olumgceki olu-free and fair njalo nokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye umkhokheli we-Chief C kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-Chief C umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele
kodwa kuthiwa kathe sikaselabandla phela usemeqekele khonali katshana so uyava umkhokheli njani baba mkhona
ukukhokhela kudinga ibandla ukukhokhela nasikhuma ngukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa xa ungela nkomo fana nokuthi awukungabi nesibaya kungcono lesi lapho sipho sikhona kudaba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakho lokho yibo ubukhokheli ubukhokheli ngabantu ubukhokheli asobandla nxa ingavuka namhla ifakelenye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngani kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba yamabandla.
Hello ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu isikhulumelise bandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubeqoqa lo Kit Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqali lelizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Clas Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu uyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansili yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
China is Bulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations sikhangelela ukuthontisela 214,586 abantwana nge 4 days lezizandelana.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngoba kuthezi ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo amapostoli bazithontisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi akuthathisa, uyafika nje uhlale umntwana weyo. Athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele. Uthatha umntwana endlini. Yithi asizeni, asizeni ngokunene.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bhebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngasibhekele ngilo hambo lwami zokuthi esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kathina sibhedlela hambe ilanga lonke. Ngasisiya esokuthi singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelithumi. ELeZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa beyingcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okuningi asikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni besesaba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okwebhizinisi kwami uzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kwele Zimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liya ngapi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo nguRumbidzai Matonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi izabiningi. Kungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele sinamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabi ilutshwane, but yikho lapho yabukwanza ukuthi engxenye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzayo.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama-keyholders, ngimathengisela abantu nje ezama-companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane, siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe loba ziwomile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungule amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kuningi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kwele Zimbabwe.
I-Ministry of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona befundele imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi, sile Zimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizinisi abasebenza semthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo, ingcwethi ecubungula ezonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icini liphele amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukele idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sebubi, uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Uthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali yangaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa olutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi, kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwane ukuthi siwasebenzise, ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-ITM yona leyo uyabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Skhosana, isakhamuzi seMatopo, uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizo imali esesizisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zakhona seziyiyona leyo. Ye, sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala, sisizakale siphethe yona le imali yeMalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uye woda impahla ngedola leZimbabwe.
Ihlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu, ngoba abantu bavele basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakho vele i-RTGS i-rate yakhona iyabe itshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuyabe kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolo hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenga ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga ezitolo ezinkulu ezincane. Lohulumende kanti laye iwayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho-ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalabo abaswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Ye, kulento esivame ukuyibetha ngokuthi yi-de facto dollarization, lapho ilizwe elizithola lingatshongo ukusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akula kwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo, ibe ngelusa isimo somnotho welizwe leli. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifitshane sike sisebenzisa imali yamanye amazwe, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakwele Zimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumajumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-$1 kusiya ku-$11,167, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-$16,000. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabele Masuku.
KwezeMelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Avdiivka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamatshumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazi weMelika, umnumzana Mkhululindabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelaphana esikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and bonke abantu who had any inkling of ukuyi racism kumbe wabakhwebekayo into khona ngapha baze benza ibale lithi Obama ngasoresi Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey bakithi is President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma ilanguage ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike izikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, also the Russia Americans fell in line. Vele bese bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say anything. Izinto sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho. So no ubunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa American foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidileya ukuthi i-Ukraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa hayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are gonna run out in a month. They don't come in a month bezocela sebewode last month so that in next month ifike things are on the ground.
Ngasikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe umongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali iyophathisa lelo lizwe ungathini wena ngalokho?
Imali ehambayo kande unazele ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi imali izithunqa zihamba one ukuthi a-Israeli ihambe bhomba two ukuthi abona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane egaza yena leya but whatever they're doing abakufaka egaza i-Israeli yabhomba so no imali ikhona egaza ihambile lakho futhi le Israel i-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshukane ayikhona akhathesi kungabe we know the Bible says when the real Jews get to Israel there will be peace in the world. So we ask ourselves who are those people? But in Israel, in America, you know.
Hello again, ngumnumzana mkhulula indaba mbi olandela zombusazwe wele Melika. Uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 linjani bakithi hayi thina siyaphila hayi into engiyibonayo into engiyizwayo eyenzakalayo ekhaya angiboni ukuthi into lengqondo kunabantu ngokuthaba ngabo lokubelokhu betshintshana after 3 months baye beyenzeni kade anto bevele ngani nguye ozibambileyo nguye uthabanga usephumile senika abanye uthabanga usile
sibingelela enkundleni hayi lokhana kungayithusi abantu kucacile lokhuyana umsebenzi kaChabangu sesebenzile uChabangu yinto ayevele iqhatshele izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kaChabangu owayewuqhatshiwe ngoba kulolu khetho njengoba yayingayitholanga i-230 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kaChabangu hayi futhi uChabangu lo angazi ukuthi wasivelela kuphi
Studio 7 sanibona Studio 7 balalele kunye nabasakazi kathi Studio 7 imbono kubingelelana hayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku-Studio 7 hayi ningadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ningadli nezano izano sezivalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo kuthiwa yimbono leyo kubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani msakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo Mzenyama Ndlovu. Ngiyayizwa indaba kababa uSkhicha Mfundo Welshman Ncube lobaba utenda iBit. Lambe ngingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani bandla ngokungcole selikho khona. Kodwa kungasenani.
Isikhathi sesilomona. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi saphela sathi du. Asidimaneni njalo kusasa isikhathi sinye. Igama ngoChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.